sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ujonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlazi ku-6 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kubeka ngenhlelo zakhe zokukhulumisana lozulu wemaphandleni. Kambe lokhu yikho osekulalisa ibandla leZANU-PF phandle kwengubo na?
Kodwa abantu bangafundiswa ngendlela efaneleyo, bazayithatha inhlanyelo, bazayithatha ifertilizer, bazayithatha i-cooking oil le-rice, kodwa bangayivoteli iZANU-PF ngoba besazi ukuthi yedilizilizwe.
Indodakazi kamnumzana Jacob Zuma, owayengumongameli weleSouth Africa, ithi umongameli Cyril Ramaphosa akaxotshwe ebandleni kulandela ukunganzi kuhle kwebandla leli kukhetho olusanda kwedlula.
Ngakho asibone ukuthi lokho kwenzakale kumunicipala kungaba yikhona okuba yinkomba ukuthi kuzokwenzakalani kukhetho lwezo.
Imuli yeGwanda isele ingaselandlu ngemva kokulumatha komlilo kade bezama ukuthisa ngawo inyoka ebingene endlini.
Ithe yaphela ukuthi le mbheda lakho konke baselebele izigqokozwana lezo abazigqoke kuphela.
Silengxoxo losandakhethwa ukuba ngumkhokheli webandla leZaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Isisakhiwa iye phezulu, inabe iqine, iZaphu ngeyenu ngeyabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngenhlelo zakhe zokukhulumisana lozulu wemaphandleni namuhla. Konke lapho ayakhona uChamisa ubikwa ezama ukuvinjwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngoba esamukelwa ngabantu abaningi kakhulu. Namuhla ubesegurube eMbire leMvuri lapho abikwa ehlangabezwe izakhamizi eziningi kakhulu. Ukuhlaziya uhlelo lukaChamisa sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ukumbuza ukuthi uhlelo lukaChamisa lolu lulakho na ukudala umehluko kukhetho oluzayo.
Abantu abaningi abavotayo bahlala emakhaya. Ilizwe leZimbabwe is still very much a rural country. Yebo kambe abantu bahlala edolobheni nasemakhaya kodwa basemakhaya basesebaningi kakhulu. Njalo nxa ukhangela eminyakeni edlulileyo kulapho kugxile khona iZANU-PF, kulapho ekwina ngakhona. Ngakho-ke any serious opposition party, party nje ezinikeleyo ukuthi ithathe umbuso, iza kusukumela ukuya emakhaya. Ngakho-ke lokho kwenziwa ngumnumzana uChamisa yikho kufanele kwenziwe yiwo wonke ama-political parties. Kungachiyelwa indawo iZANU-PF, kumele kuyo yonke indawo isikwizwe, ivinjezelwe, noma kusemakhaya noma kusedolobheni. Kuso sonke lesi sikhathi bithole ithuba lokuzihlalela emakhaya, yenze ekuthandayo, ithembe ukuthi abe ama-opposition parties aphelele emadolobheni. Ngakho-ke ukuya emakhaya kuyinto ehlakaniphileyo kakhulu abangafanelanga bayiyekele noma sekuthene.
Indlela akhankasa ngayo umnumzana Chamisa ngasiqathanisa laleyo esetshenziswa libandla leZANU-PF emaphandleni eyokuthenga inhlanyelo lokunye okunjalo, ubona ungani ingasebenza yini imizamo kaChamisa?
Yebo kambe abantu bangabe bephiwe inhlanyelo lezinto zonke leziyana ezingezikahulumende kodwa baziphiwe sezingezeZANU-PF. Kodwa kakutsho ukuthi abantu kabacabange ukuba i-opposition ingaya kakhulu emakhaya ifundise abantu ukuthi yebo kambe inhlanyelo ungayithatha uyeyisebenzisa, uthathe i-fertilizer uyeyisebenzisa, kodwa ngosuku lokuvota uvotele inguquko eyaphambili. Ngokuba umuntu kaphili nje kuphela ngokulima lokhu lalokhuyana, uphila ngokuthi ilizwe libuswe ngendlela efanele. leyo kuhlonishwa umthetho kuhlonishwa iconstitution kuhlonishwa amalungelo abantu ukuze ilizwe leli livuke libe leinvestment evela ngaphandle ngeke kwenzeke lokho izani sesihlalweni ingabapha abantu inhlanyelo ibathenge ngalokho lalokhiyana kodwa abantu bangafundiswa ngendlela efaneleyo bazayithatha inhlanyelo bazayithatha fertilizer bazayithatha cooking oil le rice kodwa bangayivoteli izani
umnumzana efidlela ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo kunjalo nje owake waba ngumkhokheli wohlangothi lwabasha kubandla lezanu PF umnumzana Godfrey Tsenengamu usebumbe ibandla lakhe lezombusazwe elithiwa Front for Economic Emancipation in Zimbabwe kumbe FEES ngamafitshane uTsenengamu wethule ibandla lakhe emkhosini oyenzelwe eHarare namuhla ekuseni. Indodakazi kamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli wele South Africa ithi umongameli Cyril Ramaphosa kaxotshwe ebandleni kulandela ukungayenzi kuhle kwebandla leli kukhetho olusanda kwedlula. Impumela yokhetho olwenziweyo kuyona le iviki itshengise ukwehla okukhulu kosekelo lwebandla le-ANC. Ibandla elitsha elikhokhelwa ngowake waba ngumeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ele-Action SA lenze kuhle ikakhulu eJohannesburg laseTshwane. Amabandla aphikisayo athi LDA lele EFF awenzanga kuhle njengalokho awenza ukhetho olwedluleyo. Eloba enkundleni yokuxhumana iTwitter unkosikazi Dudu Zuma Sambudla uthe uRamaphosa engaqhubeka ekhokhela ibandla le-ANC lizaqhubeka lisiba lodubo kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Vusi Moses Banda njalo okhokhela inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum.
Ukhetho lolu luhambe ngendlela oluhambe ngayo ngoba vele abantu siyazi ukuthi kususela ngo-2016 lwaluhambe njengendlela ekhomba ukuthi abantu kabanelisekile ngendlela ukhongolose aphethe ngayo ezombusazwe lapha e-South Africa. Kungakho abantu bengazange beze ngobuningi futhi babo ukuthi bazovota ngoba bebona ukuthi ukuvota kakusizi lutho, kakuguquli lutho. Ngoba siyabona ukuthi i-DA lapha ekade iphethe khona Tshwane kanye ne-EFF bokabazange benza into ezingcono kanti nemanye omunisipali baphethwe ngamaqembu aphikisayo bagcine befakwa ngaphansi kombuso wongqongqosho wezamadolobha ngoba kukhanya bekunokukhwabanisa okuningi kakhulu. Lokhu kwenza ukuthi abantu babe madolonzima.
Impumela yona le ingaba itshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olukudinga umongameli lungahamba ngendlela okuhambe ngayo ukhetho lona lolo olusanda kwedlula.
Khona lokhu ngempela kuyakhomba ukuthi ukhetho solungaqhubeka futhi njalo luhambe ngalindlela esigabeni esizayo. Kanti aluhambanga khona nangendlela kahlehle besicabanga ukuthi luzohamba ngayo ngoba abantu kabanemeneze. Kodwa kukhombe khona ukuthi hayi ukhongolose nakhona abantu bengajabulanga kodwa usaqhubekela phambili kwezokhetho. Njalo kusobala ukuthi nakulolu khetho oluzayo asibone ukuthi kukhona sokungabuye kuguqule ukuthi ukhongolose aphumelele ikakhulukazi okuzoyenza ukuthi asale manani azomvumela ukuthi abe nguye oba nomongameli kuze lase South Africa ngoba masibheke izibalo zisaseziningi njalo abantu anabo. Kodwa ke singasho phela ngoba nakho into yenzakala kukhetho lokomasipala ngelokuthi abantu basuke bekhetha abantu abahlala nabo ababaziyo abababona ezigabeni zabo kuyikhona ukwenza umahluko okungafani nokwenzakala maso kusenziwa ukhetho lweze lonke jikelele lapho abantu bekhetha iqembu elibusayo kanye nomongameli bengakhethi ngokuthi lo muntu sihlala naye sikhuluma naye ngoba amalungu eParliament kawahlali iSouth Africa kayisebenzi ngalokho esikubiza ngeconstituency ukuthi ihamba ngezigaba ngezigaba kodwa ikhetha amalungu eParliament kusiya ngokuthi akuliphi iqembu lezombusazwe njalo liholwa ngubani. Ngakho asibone ukuthi lokho kwenzakale kumunicipala kungaba yikhona okuba inkomba ukuthi kuzokwenzakalani kukhetho lwezwe lonke jikelele.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngocubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Imuli yakugobodi oyisakhamuzi semawani 2 eGwanda isele isegcekeni ngemva kokuthelwa yindlu bezama ukuchisa inyoka umhlwazi okungene endlini. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda.
Lokhu kubikwa kwenzakale ngemva kokuba kungene inyoka endlini kamnumzana Gobodi okubazeka emehlweni. Wasexwayisa abantwana ukuthi bathise ithala lemota ukuze iphume endlini linyoka ngesikhathi umkakhe ngekho. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla ithala leli lilumathise iwardrobe, umlilo wahle wavutha endlu yonke. Nangu uKhansila Ndlovu esilandisela ngokwenzakeleyo.
Uthe selubaba elokungabantwana okuncane kwa 11 years kwathi umhlwazi ungena endlini laphana ongabantwana kwase ugijima laphana kutshela ukhulu khulu umhlwazi nje umuntu ongaboniyo kuthi hayi bantu abanjoba lisehlile ukuthi liukhiphe ngempahla lezi kungangcono lithathe ithaya lichise libeke eceleni ukwenzela ukuthi ingezwa kunuka izaphumi baleke umama nje obengekho bezamenyezwa ongabantwana wathatha ithaya leliyana kwafaka duze le wardrobe kwahle walayita ishe yaphela ukuthi le mbheda lakho konke selebele izigqokozwana lezo abazigqoke kuphela.
Okwamandla limulisele egcekeni ngaludinga usizo lomphakathi. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda nguAlbert Ncube.
Idola leMelika elithengiswa ngesilinganiso esiphansi nxa kuqathaniswa lesomkambo wensitha libikwa lilokhu litholakala nzima, abanye belala phandle kwendawo lapha ukuthengiselwa khona imali le ukuze bayifinyelele. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Yebo mfaka kagande, ngike ngabona kule mzila kukhanya ngathiwa imali yangkhona ilutshwana ngoba ngibone kulo mzila lapha engisebenzela khona eduze lapha abantu behlezi phandle nabantwana sebekhala. Ikhanya ngathiwa imali elutshwana kumbe iyaphela sazi, kodwa ngibone kulo dwendwe silabantu ade befonele leyo mali. Baboneke izolo namhlanje emini.
Ubona bakhona yini abayithengayo imali le emabhanga ngesilinganiso esiphansi bese beyithengisa esitaladeni? Bakhona yini esekike labezo?
Akula anti yazi ukuthi abantu akula muntu ongabuya thikini imali le ngiyithenge ebhenki ayayithengisa, kodwa kungenzakala ukuthi kwenzakale khonokho nje imali ekwamanye amazwe vele isilela. Kuyinto engenzakala sibili. Emabhanga kuloyo kubonakala indwendwe vele kazipheli. Ngibona uhulumende sibise ehlulekile ukuthi alungise indaba yokusulakala kwemali emabhanga lapha. Hayi, indwendwe ihlala zikhona nsuku zonke, abantu bavukela vele ekuseni kubona imizila ichaya khonale, okutshengisela ukuthi hayi imali lokhu isayisahlupha emabhanga sibili eqinisweni.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela
ndwandwe. Izakhamizi zemaphandleni zithi imbadalo yezimota ezithwala inhlanyelo yohlelo lukagantshompo iphezulu kakhulu osekudale ukuthi behluleke ukuthola inhlanyelo. Phansi kohlelo lolu uhulumende upha abalimi inhlanyelo kungelambadalo, kodwa abalemoda zokuthwala inhlanyelo bafuna imbadalo ngedola leMelika osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lingafinyeleli lolu hlelo. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi kumele zibhadale ikhulu lamarand 100 rands osekudala ukuthi iningi leqiwe yilolu hlelo. Unkosikazi Nonhlala Mlojo osuke eMashumbe Matobo South uthi kuyabadanisa ukuthi sebephinda bebhadaliswa inhlanyelo le esuka kuhulumende kungelambhadalo, osekufana lokuthi sithengiswa le nhlanyelo.
Kuyindaba ezingasiphathi kuhle ukuthi kuthiwa sesiyathengiselwa inhlanyelo. ye command agriculture yalokho abakubiza bathi ngajobo okuze sibuhlungu kakhulu ukuthi isivuno thina kithi sibe sikhulu so awukwazi ukuba lesivuno sakho uphinde ukwela lalokho okuthengisayo kusiphatha kabi kakhulu nxa kumele sithenge inhlanyelo eka hulumende
umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi kwa 13 ekwanda South uthi imbadalo yezimota engaphezu kwamandla abo
nxa kuyathiwa inhlanyelo kamfuvutsa lo intwasa babuye lama 112 kambe khonapho ekhaya le 112 randi ngubani bayafisa yini ukuthi banike abantu kumbeni yokuphezu kwamandla abantu lokuphela ukuthi vele abantu sokumele bazihlanyelele eziphalele lokho okuningi lokho ukuthi kuthiwa bayethatha abaningi bazayisweli ngoba ekhaya ukuze uthole irandi kuyabusebenza zima yabusebenzeka kakhulu
unkosikazi Juliet Ngiwane umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama lamantombazana eHorders uthi kuyadingeka ukuthi inhlanelo ifike kuzakhamizi kungelambadalo
abantu bebekhalisa 150 rand which is $10 yokuthwala le inhlanelo becela ukuthi no uhulumende kakulethe kube imahara kungaba imota zamasosha ngoba imota zamapolisa kungakho ke ukuthi babhadaliswe kungaba yikubahlukumeza nxa ngikhuluma ngabantu abajoyina ugajompo ngabantu iningi labo abangelalutho
ukhansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lehluleka ukubhadalela le nhlanyelo ngoba lingelayo imali
kuthiwa kufuneka 120 rands ngomlimi yokuthwala inhlanyelo bakhale kakhulu abantu okokuthi bathi bona ababona ukuthi bazayenelisa kodwa baze baphetha sebesithi bafuna ukukhetha esisakhamuzi sizokhuluma lama-transporters ukuthi ha leyo mali inzima kukanti-ke ntisasivele sike sezwa uhulumende kuyikuthuthu uzaphathisa abantu bebebambe lonalelo bejabule kakhulu abantu kodwa sebe lokudana okukhulu lamhla abanye ngizwe sebesithi ha lokho sakuzakwenza uhlelo luseqe
kasenelisanga uxoxisana labezimota ngimele umsakazo westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncubele
okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosazana Nontokozo Malaba Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe egxile eBilithani
Inhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe imele ukuhlonitshwa lokunanzelelwa kwamalungelo kazulu waseZimbabwe. Mina ngajoyina inhlanganiso leyi ukulwela umphakathi ngokuhlukunyezwa nguhulumende webandla leZANU-PF for 41 years kusukela iZimbabwe ithola i-independence. EZimbabwe akula freedom of expression, akula rule of law. Ophikisana lohulumende uyahlukunyezwa, uyashaywa, abanye bayabotshwa kanti njalo abanye bayacatsha ikho ke thina njengelungelo lama-human rights siyetshengisa eGlasgow ku-climate change summit injongo yethu bekuyikukhankasa sisazisa umhlaba wonke ukuthi u-ED bekungafanelanga ahlanganele lo mhlangano weze-climate change ngendaba ze-corruption le-violation of human rights let alone uze lo mhlambi wabakhaphi abayi-100 khonapho kusetshenziswa imali zama-taxpayers ebezingasetshenziswa ukulungisa ilizwe phakathi kwama-policies abawenzileyo okuregulator ama-industries towards ukulandela ezomhlaba lokuhlonipha ezomkhathi lokulungisa ama-agricultural communities emakhaya akula okutshintshileyo okuyangaphi khathesi ama-industries they are dead odunlop odairyport labo-national blankets sekwafa kulama-issues e-deforestation izihlahla ziyaqunywa yonke indawo akula running water abantu bagebha imigodi jikelele emadolobheni lasemaphandleni and kulama issues emining uhulumende uletha amachina okungekho emthetheni kungavunyelwana ngalezakhamizi njalo labo bayagebha without care mahlayana nje and they don't even rehabilitate umhlaba bachiya amagodi everywhere inkomo ziyawela lo mhlabathi uyawela emadamu okuyikho okukhoza ukuthi amadamu agcwale masinya la
yakho kukhoza ama problems amagate njalo kulamanye ama issues e refuse and collection ama big companies lawo they are having to dump izibu emadam ukhoza i water pollution okunye uhulumende uletha izitimela zakudala njalo akula ngitsho le plant yokulungisa izimoto eZimbabwe okungakuthi abantu bathenga izimoto ezindala emazweni konke lokho kubangela ama gas emissions affecta i climate change sizwile i speech esinikwe ngumongameli Mnangagwa esithi ama vulnerable countries have contributed the least of the atmospheric carbon and they must be capacitated to mitigate i climate change uthi njalo iZimbabwe is committed to mitigate i 40% yama emissions ku reduction target yabo by 2030 and okunye uthe ama climate change challenges le COVID 19 uyikho okuhluphekisa abantu baseZimbabwe and yet we know ukuthi i corruption le looting yiyo i major issue ekhona eZimbabwe i government inika ama contracts kubangane babo
kodwa libona ingani ukutshengisela elikwenzileyo kuzwakele yini njalo kungaletha ingoqo
athena sithi umkhankaso wethu uzwakele kakhulu ama voices ethu they were heard ngoba sibonile labentathele izindaba babhale kakhulu ngokumemezela kwethu njalo umongameli omnangagwa kasafinyelelanga ukuyafika ku event lapho kade kumele abe special guest
libone ngani uhlupho oluse Zimbabwe lo ngalungiswa njani njengoba sibona uhulumende esithi kulenhlelo ezinengi zokuthuthukisa impilo yabantu ayisikho ukuthi uyehluleka
kumele ayekele ukuthathela abantu ingqondo zokucabanga esikuthi brainwashing njengokuthi khathesi uhlangabezwe zinkulungwane zabantu e-airport abantu beyekeliswa ukusebenza besuswa emisebenzini yokungahloniphi abantu kumele kube lo mthetho olandelwayo owe-rule of law njalo kumele kube lama social and political reforms abantu bonke lamaqembu onke jikelele avunyelwe ukufaka imibono yabo njalo besuse indaba zokujontsha behloniphe izimali zabantu zisebenze lapho ezifanele khona
Lowo nkosazana nintokozo Malaba Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye Restoration of Human Rights Zimbabwe esixoxelaye esebilithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo osandakhethwa ukuba ngumongameli webandla lezaphu
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyakubingelela kande mbingelele labalaleli bakho beStudio 7 ngibonge ukunxuswa lapha kuStudio 7 ukuthi ke sizoxoxisana labantu beZimbabwe ibandla lezaphu iZimbabwe African People's Union siyakwazi ukuthi libandla eladalwa ngo-1961 lidalelwa ukubanga ezombangazwe libangisana labamhlophe ababecindezela abantu beZimbabwe ikho ke yilo ibandla phosela kuqala ngelokuthi lihlakaniphisa abantu ukuthi abantu belwele amalungelo abo lalikhule lingakhethi umuntu elizweni lingakhethi imhlobo lingakhethi imbala womuntu kodwa lilelwa ilungelo labantu bonke jikelele yikho lapho esifuna ukulibisela khona ibandla lezaphu ukuthi selanyomuka ezanwini kule umtshado esasikiwe ezanwini sesizimele sodwa kathesi sifuna ukuthi likhule ibandla libe njengayizolo phose liphinde lidlule obekuyilo khona izolo libe libandla elikhulu kwedlula amabandla onke alapha elizweni leli ngoba yilo umdali wesiziba yilo umqali wesiziba yikho ukuthiwa ngesikhiwa yimother party babhazuka labo ababhazukayo bahlamukela izaphu yabantu bayaphoma okwabo kodwa inhlanganiso yakuqala kwakuyizaphu ngithole kulokhu ukuthi kuza kubalula ke kathesi ukuthi abantu nxa sebebizelwa ekhaya bebuye lula wonke umuntu ebuyele ekhaya lakhe elezaphu.
Manje lingaba lenhlelo na ezokuthi lizasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo.
Izaphu okwakhathesi njengoba nangichilo yakha khathesi ukuthi ibe liqembu eliqinileyo elizimele lodwa. Kodwa ke akutsho ukuthi inhlanganiso lamaqembu wonke alapha eZimbabwe, particularly kwelamaNdebele, asisoke sikhulumisane sixoxisane. Abalombono ofana lo wethu sizasebenzelana, abalombono we-devolution of power, amandla ezigabeni, njengoba nangisitsho nje as an example, kuyinxa kulabantu abanjalo ezinhlanganisweni ezilapha kwelamaNdebele, ezinhlanganisweni ezikhona eZimbabwe, kuzabe kukhulunyiswana. Kodwa ke akula mchado esiwujahile leyo kande. Sesingene imichado eminengi, singene ku-unitary code, singene ku-alliance lamanye imichado ethile, kodwa leyo mchado ayisiphathanga kuhle kande. Sifuna ukwakha ibandla elizimele lodwa laphana, eliza kuma liqine lithi nko, lizawubona umhlaba wonke, uzawubona umehluko ukuthi izaphu ikhula kanjani, ngoba abantu bayazimisele daily, bayachaya amafoni, bayenza njani njani, labe sihamba khona siyamiswa. Yikho ke hayi, izaphu izazimela okwakhathesi, ime ukuthi noma sinxa sesithi sikhuluma labanye amanye amadoda, labanye labo mama, sikhulume silamandla kanti akuncedi ukuthi sibe siyakhuluma labanye abantu singalamandla.
Liyavumelana yini lenhlanga nganiso zokhetho iZEC ukuthi iqhubeke iyiyo ephatha ukhetho lweZimbabwe?
Umbuso lo uvele waqala kube ekuqaleni, siqala ngo-1980. Babekezela abantu benkosi, abantwana beZimbabwe abathanda ukuthula, babekezela abantu babulawa, bagongodwa, kwabekezelwa, kwancengwa iunity, kwathini thini, ama-election arigwa. Kodwa ke hayi, bachathele abantu inkani leyo, ungazuye ngapi, akulanda usemtare, use Plumtree, use Beitbridge, use Chipinge, abantu bahlaba umkhosi lakhe izaphu ngokubonisana. Akula mbono omncane kulomunye. Ngiyabonga maZimbabwe amahle.
Lo ke bekungumnumzana Sibanilizwe Nkomo osandakhethwa ukuba umkhokheli webandla leZaphu. Ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Umculi njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo labanye bakhe bayethule ingoma entsha ethi Dlala Sikhosi, becula ngoSikhosana Buhlungu laye ongumhlabeleli. USikhosana uMadlela lo Martin Sibanda baphakathi kokuqhunsela abantu beSouth Africa umculo wabo emagigini, njalo kusasa bakhangelelwe ukuba sengadini eThembisa, lapho abazaxhaswa ngabanye abaculi abalodumo kulelo lizwe. UMadlela utshele iStudio 7 ukuthi kusobala ukuthi abantu abaningi bathakazelela ukubona uSikhosana okwakuqala.
Abantu bangithi baphuma baphelela e-Hilbro Theatre. Baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSikhosana for the very first time. So hayi, yonke into yahamba kahle. Siyabonga, sizibonga nje, sizibonga kakhulu. Sibhizi manje siyaprepare ngoba siyaqhubeka i-tour yokucelebrate i-birthday kamdala uMartin ngeSunday siseThembisa engadini. Abantu bebephume ukuzosupporta kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSikhosana. Yee, so ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana estejini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu. Kwajikela izimali, wabutha uSikhosana, wagcwalisa izikhwama. Lakhona usuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezinjini. Alright, uyahamba ekhaya uMamthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Umuntu wase
ujaho kubuyela ekhaya ngosikhosana thina angivele sijwayele ukuba ngendlini kodwa ke hayi bovikela izayo sesiqedile umsebenzi hayi ziyobotshwa sibuyele komrekiti ezweni lenkaba
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.